Iqakathekile indaba ekhona le enkulumo ze-peace talks e-South Arabia, amaphathamandla awe-Russia lawe-USA. Kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-peace talks. Ukuhamba bayawelelana i-Russia le-USA, i-Ukraine ingekho, kungathiwa kuza yenza ukuthi impi le iqhubeke phambili, ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele ayifuni ukuthi iUkraine ibe yi-member of i-NATO, and ukuthi bagcine ngathiwa ilenda abayithathileyo e-Crimea lamanye ama-provinces awe-Ukraine. So kumele ama-Ukrainians lawo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho singabona na abakhokheli bamazwe omabili, uMnumzana Trump kanye loMnumzana Putin, besenelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo kuthuthukiswa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili lawo?
Ukuthi uMnumzana Trump loPutin bazahlangana vele sasikwazi, wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi, lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala lo Mnumzana Putin bakhulumelane indaba ethi important for the world, ngoba siyakwazi ukuthi iRussia le-USA yiwo amazwe alezikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. Umnumzana Zelensky vele ukhuluma a position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu lwalabana laba abalwayo, ukuthi bahlalisane phansi bakhulumelane kuhle and then kube le solution.